Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-28 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa akobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izifliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change.
Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa obulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga.
Izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko owethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leZimbabwe ndawonye lemali yakwamanye amazwe.
So samukujeni futhi lokho kukhulunywa nguhulumende vele akusanze kusebenza. Akula imisebenzi ozayincedisa, akula i-economy ukuzayincedisa, akula izisebenzi okuzancediseka.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lethula amazwi enduduzo kumuli kamnumzana Giles Mthethwa, ilunga lebandla le-MTCT obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa akobulawayo abonge uZulu ngokuphathisa ekubopheni izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change. Izikliwi lezi ezazakala ngokuthi ngamashurugwi kwezinye indawo zelizwe zihlasela izakhamizi zihlome ngenkemba, njalo kubikwa izehlakalo zokuhlaselwa kwezakhamizi izikliwi lezi selubhahile.
Isikhulumeli samapholisa u-Inspector Bednikho Ncube utshele intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa uZulu ukuba izigebenga ebese zihlalisa abantu nzima zingenela abantu ebusuku zibahlasela, zibalimaza, zihlomile ngamamatshethi lezingqamu lamahloka. Okwenzakela ukuthi emavikini amabili zangenela uLangelihle Dube elobhengula, okwayenzakala ukuthi zagcina zimbulele. Izigebenga lezi sezibanjwe ngamapholisa kobulawayo. Lezi zigebenga nguMaxwell Mpofu olinyele igama lakhe kuthiwa nguThano ohlala elobhengula, Brian Moyo oleminyaka engu-22 weMajiji, uLucky Sibanda elinye igama bathi Makhekhe oleminyaka engu-26 welobhengula West, loKelvin Njawulo oleminyaka engu-30 from Phumula South. Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa kobulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu, ama-detectives e-CID, homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga. Ziningi-ke njalo esazilandela izigebenga ezibamba inkunzi zihlomile ngamamatshethi lezingqamu. Sikhuthaza uZulu ukuthi asebenzele endaweni lamapholisa, sibaripoteni babotshe obulawayo abe lokuthula futhi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Dumile Ncube uthi bayakwamukela ukubotshwa kwezikliwi lezi.
Ha, thina njengomphakathi welobhengula sidanile ngesehlakalo esenzakalayo ngokubulawa kukaDube efeli $25 umuntu eziphilela lemuli yakhe ezisebenzela ephila kuhle lomphakathi. Siyabonga. Uma sebebanjiwe ababulali, siyabonga kakhulu umsebenzi esethela wenza bomthetho. Lawe Ezra Chisa Sibanda ngokuphathisa ngokuloba ukukhankasa ngalindaba lani lonke eliphathekileyo lasiza babotshwa laba ababulali. Sithemba ikhiye yejele izajikijelelwahle bakubone babekwazi ukubana ukubulala kakulunganga.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo ozibethe ngelokuthi samamo ukhuthaze uZulu ukuthi ancedise amapholisa ukubopha izigebengu lamatsotsi.
Hayi, khona kuyadanisa okwenzakala kobulawayo ngobugebengu obukhona. Thina sikhula kwakungekho konke lokho obulawayo sikuzwayo manje ukuthi sokula magenge angenela abantu ebusuku ezindlini bebagamule bebagwaze bebulala abantu abantu bayarotha izimali hayi phela lezi zinto ezobugebengu besizazi senzakala ngapha kwele South Africa eGoli ekhaya bekungekho konke lokho ngoba umuntu besazi ukuthi amapolisa ayabupha ekhaya njalo bayakufaka nje kodwa khona siyabonga ukuthi amapolisa ayenza umsebenzi wawo ayazibamba lezi zigebeni ezenza lokho cela le community labahlali bakobulawayo bencedisa amapolisa ngokubabonisa izigebeni mabezazi izigebeni mazibotshwe zonke zibhalele jeli abantu bephile impilo yabo yakudala eyakobulawayo esasiyazi vele abantu beyiphila
abanye babecabangela ukuthi uDube wabulawelwa ezombusazwe ngoba ebikwa engomunye wabaphathisa kakhulu ibandla le-CCC ukubhalisa abasakhulayo ukuthi bavote imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zaleli bandla ngalolu daba yehlule ngoba ezinye esikhulume lazo zithi azikabi lolwazi lokubotshwa kwezigebengu lezi
izisebenzi kanye labantu makhaza sebesole umbiko othulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali othi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yeZimbabwe ndawonye leyakwamanye amazwe zisithi lokhu akulethi umahluko empilweni wazo. Umnumzana Ncube uthe kuza kuba lomthetho ukusetshenziswa kwemali njalo wancoma uhulumende ngokwengezelela izisebenzi iholo esithi lokhu kuzaziphathisa kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silohulumende ongathi vele kakwazi ukuthi uzamute isizwe lesi eZimbabwe sinethe njani ukuthi sithuthuke kwezomnotho, sithuthuke nesisele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminister okancube uMthuli Mhlonishwa ekhuluma ngokuthi yena sokufaka ukuthi kuqhubeke ngemali currency kuzafaka umthetho kube lesisele instrument. Akula nto etshintshayo ukuthi ngoba vele phela indawo esikiyo. Njalo unganazela kuhle ama-economists labantu abaningi bona abazama ukugcubula into lesi ze economists kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yeZimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyizwe i-economies idolarize lasetshenziswe idola le-America ngesizathu sokuthi i-multicurrency yenza ukuthi abantu basoma prices kanti siya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyathega i-price yakhe afake nge-US dollar but ayisebenzisa ngaba ngebhondi useguqula manje kuthiwa yi-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho okuthi besibalalo so-ke lokho akusuze kuncede muntu okhuluma ngasuke kumncede ngoba uhulumente ufana nalo layo sibone sefaka ama-price akhe nge-US dollar ungakhayela i-school fees bakhuluma ngakhonokho ungananzela kathesi indaba zezabo zinara kuma-toll gate babaphetha nge-US dollar kathesi wakuthi ama-headmaster behlangene e-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe yi-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multicurrency uzakhuluma njani ngemali esileyo babe ngasithethi lutho well eqinisweni kudrese kathesi omabhizinisi eZimbabwe kade vele selefaka imali leyo kade bethatha ama-prize abafaka ngedwa lemelika ungazi ukade kumbe ngamabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwa lemelika nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kubelungabhada equivalent but i-equivalent yakhona siyelani kahulumente i-300 and something pond per US dollar iyabile yani i-black market number ongayithosi kuma-600 something so yiko kwenza soze kusincedise vele impendulo bekuthi ngawohulumente lo wakhupha le izim dollar wayifaka ecele waba liqinisa ukuthi abantu bangene kuli idala emelika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama-3-4 years esalungisa ukuthi kambe le idola yeZimbabwe ngenxa yebuyisa ngabe uyibhalane njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu abesobhizinesimen ongabuyele imali yakuthi azoyi-investa eZimbabwe ngesizathu esisigcekeni uzayi-investa njani kwi-economy engaqedakaliyo i-economy ongeke wayitrust engela-security phakathi so ngokunjalo siyazixhosela thina abantu abakwezoyi-investa lapha eZimbabwe so ilihlubo esibangathi isiphakathi kwalo ukuthi bona ngathi hhayi kusegcekeni ukuthi uminister wethu Mthuli lo hulumende wethu ezantiyo indaba le economy ngathi hayi abasaboni kuyahamba kuvela base kunyameni sibila ubaphumputhi kodwa kushubo ukuthi umuntu odibekayo isizwane sezimbabho
ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqoko
izisebenzi zikahulumende njengoba sezitshilo lezo zisebenza ngezezimbabho lokho vele yinto engasoze incede muntu eqiniso elihle ngoba ungazi ukuthi kade sukhwezile imali nge 100% ekhulwini esitho ukuthi asithi umuntu obehola i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awathundi isikhulumento ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshela into ezingayisizo uzananzela ukuthi kade sikhuluma kanje bazakutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyethenga i-US dollar black market ngoba yiyo vele khona phela le angapha intatho ngelesi asikhuluma ngoba yitholakale bazakuthatha enxebe ukuthi bafuna i-$1 to around 600 bond ningu say utisha ngakho ukuthi usele 60 unikwe double waku 60,000 ule $100 kuphela eMelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela mthatha 2 days yabisintshi so samukuthi ngisuthi lokho khona ngohulumende vele akusenze kusebenze akula sikusenze uzayincedisa akula economy ukuzayincedisa akula izisebenzi zokuzancediseka lokuthi kuyafa umthetho ngakho umthetho wokuthi abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancede ekuthengayo imali ezakusilisa imuli zabo imali ezansilizwe liyephambili yokuqathe kuleyo
lezisebenzi bese zihola ngedola lemelika yini
yikho vele sikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi ngoba kathesi angazi azinike nale imali ukuthiwa yi-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwaso kulo msindo futhi sekhalala ukusebenza imali yani yabisihlisi phela manje ingasathengi lutho ungananzela ngale nge-GNU imali yani yabifakiwe kubo 2009 kwadwa kwazwafuka ku-2018 kula muntu owayehlelwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela ihole ikhona khona lalingakhweli lalimndawonye ngoba wakusebenza yonale melika usawunti bayosebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathi xa izisebenzi zikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona khulumene ngo-2018 usinike idwale melika soze sikhulume lawo sizivilele emuli zethu so yikho kufanele kwenzakale
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Vindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU ukugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo Ivandla leCitizens Coalition for Change lethule amazwi enduduzo kumuli kaMnumzana Giles Mthekwa ilunga lebandla leMDCT obhubhe izolo. Umthekwa ubele iminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lane 74. Wake waba ngumphathintambo wezenzakala elizweni kuhulumende womanyano. Ekudabukeni phakathi kwebandla leMDCT umthekwa waya kucele elekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora lapho kade engumsekeli kamgcini sihlalo webandla ngesikhathi ebhubha. Umthekwa wayelisotsha wafika kusibanga sikameja. Wake njalo waba isiphathamandla sebandla leZimbabwe Unity Movement iZUM. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zulu kwandaba sikhala labakomthekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile. Thina abeCitizens Coalition for Change ubaba osichileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama-1990s echallenger i-one party state esebenza lo baba uTekere lo Kombayi bengafuni one party state basebenza sili ikho namhlanje libona ukuthi iZimbabwe lokhu isadonsa ifuna kuba yi-one ifuna kuba yi-multi party state sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa yimfa bakithi kumi singakha sonke sincedisane njengoba imthimba wemfa ngowethu sonke galale ngokuthula siyabonga
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Did you see me ke okuphuma emaphephandabeni lamhlanje. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi zaqodaba lokuthi indlu yedale lePhalamende eyakhiwa ngeleChina edolobheni leMount Upton duzane leHarare isiphelile ukwakhiwa. Leli phephandaba lithi osekusele nje kuphela ukuthi uhulumende aquthelwe ngokusemthethweni lesi sakhiwo ngeleChina. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Injani Studio 7 lo khuluma ngo-KK cha hayi zani nje khohlwane bani noma bethini 42 years it's more than enough kube sikhuluma nge 5 years or 3 years 42 umunye umuntu abantu abaningi sebaze bazalwa abanye baze bashona bashiya lokhu kugcwele udodi nalo siwubona kuzalo udodi nje lo sifuna ushintsho olukhulu thina ke siwumphakathi sifuna kutshintsha izinto abantu bahlonishwe isiko libuye ebantwini impilo iqhubeke ibe nomali kungabi nabantu abantu ngono kunabanye abantu kanti kabantu igazi liyafana libomvu alithi igazi elinye imali alithi igazi elingalamali likhonge singabantu sonke bayeke ukusibandlulula sikhathele yibo khathele nje baletha ukuxabana baletha unzomdano ngombuso wabomubi ogcwele ukubandlulula okuyinto embi embi ehamba nosatana abaphume izalwayo sikhathele yiyo shame out
ngiyelele kubasakazi bonke beStudio 7 abasibathengile lonto ngathi ngiyabonga basakazi.
Studio 7 linjani basakazi bonke elisazi indaba zezimbabwe. Hayi siyibambe njalo namhlanje ngizothanda ukuphawula ngendaba kamnanga kwaleyo thi abantu bakomthwakazi bagcwele amadimoni badimoni kaligiyona kumele bekhulekiswe. Umnanga kwanguye ledimoni elifuna ukukhulekiswa ngoba nguye owasukela abantu bakomthwakazi ebabulala ngegugurawundi ukutshengisela ukuthi kasifuni sesiphuma ke kuye eZimbabwe yakhe kasafuni futhi ukuthi sifuni bahle kasifunani kathi imandebele kumnangakho bahle kasi into oyifunayo yini ufuna ukusibona nje sihlupheka nje singabantu nje singazaziyo ukuthi singobani sesilahlekelwe amasiko ethu ngenxa kamnangakho kahle kasi umnangakho lufuna nemandebele ngoba wasibula nagogoround sawubona sesiphuma kathi ukuthi hayi njengoba kwehlula ukuthi siphile sonke madoda sesizimela sodwa nilizimele lodwa naw sengosilandelelayo sifuna ukusixova futhi kodwa kwamanje hayi gogoround yesibila yake yethu lapho sibilula amanga ulamanga sengayithusela nje ngakho konke kodwa igugurawundi lamanga mhlawumbe umbhekile manje amazwi amaningi sekhululekile manje akulani gugurawundi uzayiyenza umnangagwa phambili ngomthwakazi asibuyele emuva sesithole inkululeko yethu khathele kugidisa into esingayiboniyo ukuthi yangapi lagidisa izaphu kwaphela lapho thina singu-MRP sifuna umthwakazi ilizwe lethu asifuni Zimbabwe hlukile thina kule zaphu thina sifuna umthwakazi eZimbabwe nalanye ngeke silihluphe eZimbabwe namashona ngendlela nalanye silihluphe thina sizicelele emathebuleleni yethu kuphela sizibuse silungise amasiko yethu semoshakele semoshweni nabantu bemashonale. Ngiyabonga Studio 7 anthanda ukuba mude.
Sanibonani ku Studio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi bemu nabalaleli be Studio 7 engingakho ke lapha phezwa lolu daba oluqondane nokuthi kukhona abasolileyo abezaphu ukuthi umqondisi moyo uphazamisile ngokuthi unkomo nguye owathengisa ilizwe. Masibuka kahle indaba kusafuna ukuthi iqiniso likhulunywe ukuze indaba ilungiseke kahle ngoba mayiqiniso lingakhulunywanga angeke abantu bakhona ukuthi bayilungise le ndaba. Eqinisweni elikhululayo unkomo wathengisa abantu bakhe isizwe sakhe wasithengisa kuzanu uthema esithengisile kuzanu yena wazenzela iunity ukuze abe safe. Ngalokho njengoba ngisho mina izaphu yayindala kunezanu why kusungulwa izanu izaphu ingabubonanga ubungozi bezanu yahle yazama ukuyinqanda izanu ukuthi ingabi ingozi kakhulu ebantwini. Kumanje izanu ivele isiyingozi ku-any political party engaba khona kuze eZimbabwe kungenxa kankomo kazange alungise izinto isikhathi sikhona esinikiwe ongakuthi vini labo chamisa kuzaba nzima ukuthi bangalibusa lelizwe ngenxa kaNkomo wena njengomkhokheli owayevele ngaphambi kwakhe umgaba wayemele ukuthi alungise ubungozi bezandla i-tribalism yezandla ayilungise before the elections
thanda ukulibingelela ngithanda ukulibingelela umsakazo wethu lapho lisakazela indaba ezikhanyele okweZimbabwe mhlawumbe ngce khule nto indaba engifisa ukuthi sike sihluziye lapha siyinanzelele ngoba since sikhanyelane lokhetho lolu esibhekane lalo njengamanje oluka 2023 yazi ukuthi into engiyinanzelele ngeZANU-PF I've been realized I've been seeing this what they're doing bathatha ama numbers abantu especially laba bantu abalama companies and laba bantu abalama companies bengakhatcha abantu so abantu ababaqhatshikela is either wena nxa uqhatshe kuleyo company is either you want to vote for ZANU or you want to vote for Triple C what did they do sebesithi njengoba wena usebenza khonapho sokuyi force matter ke manje ukuthi uvotele bona what they did sebethole ama numbers ezithupha zabantu bathola lamabizo abantu so indaba enjalo kahle kahle ihendlwa njani ngoba vele into ekhona lapho umuntu usethathela ichoice yakhe manje la because ngoba usebenza khona so kumele ubavotele it's unfair
Kheli vuka njani ku studio 7 unelami igama ngu Adolf Shaba ngilethemba laba abaphatheke kakhulu entweni ezifana nezomsindo nezombangazo zokusetshenziswa ngama-political leader ukubulala abanye abantu ithemba bayibona le nto yenzeke enyakuthini ingaba isifundo esihle kwabanye abantu ukuthi omunye umuntu akabulawa ngoba usala usunguwe wedwa osubhekane ney'nkinga ezinkulu ezinye ziyasala lasesizukulwaneni sakho ngenxa nje yechoyisi eyodwa ephuma endleleni kodwa ngile themba abantu bayabona and ngithemba kuzosilungiselela indlela ibe nhle kakhulu siya ku-2023 election laba abajale ukusetshenziswa bethengelwa imbanje lotshwalo ukuthi kuhambe bechaya abantu hhayi ngithemba bazobe kuzofika nje ezingqondweni zabo ukubana le nto abayenzayo izobaphazamisa iy'mpilo zabo kuze kube sekugcineni
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Kwezemelika, abantu abathathu babhubhile ngemva kokuba isitimela sitshaye imota enkulu ebivimbe injanji edolobheni leMissouri. Isitimela lesi ebesilabantu abangamakhulu amabili lamashumi amane lantathu 243 sibikwa sibe lamatorokisi ambalwa agenqukileyo. Iziphathamandla zempilakahle zithi kulabantu abangamachumi amahlanu 50 abahanjiswe esibhedlela belamanxeba ayesabekayo. Inkampani yezitimela e-Amtrak ithi kulabachayeli lezinye izisebenzi zalinkampani ezilichumi lambili ebesisesitimeleni lezi lazo zesatshelwa ukuthi zingaba zilimele kakhulu.
zonda, bangi zonda, bangi zonda mina, woba mina ngumzange daba, mama.
Sono sami ikuba ngumzwa ngendaba ingoma ke eka Love Mama Jaivana isiqhubela ke uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani lisikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kobulawayo abonga uZulu ngokuphathisa ekubopheni izicliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla leCitizens Coalition for Change. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.